akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko yemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha suka khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yeZANU-P F, imali yethu kayisho zibe ngcono, iyabe lokhu ibhidlizeka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje, nxa sikhangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo, nxa sikhangele idola leMelika, kambe ngaguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphuma udinda nje imalumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esiyithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angaphumeli ukuthi akwenze. Kodwa njengoba ngisitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane, ngoba sokuqondane le-national productivity.